indaba zeZimbabwe lezi zichayisa ikhanda nangoba yilo mama ongumfelakazi ubaba wasichiya labafowethu abalezingane ngiyancedisa ukufundisa. So bekuhlupha imali lezi ngoba kuqala abantu bethi i-bond notice 1:1 le-American dollar. So bekunzima, bekuconfuse.
Kodwa kathesi-ke njengoba sisizwa kuthiwa ezinye imali alisasebenzi sokusebenza ekhaya kuphela, likuzwa njani khona?
Mina into engiyilokhuzayo ukuthi abantu abasukayo ekhaya nxa bezama i-business, ngoba kwesinye isikhathi lapha mina ngomkhulu, I'm one of Zimbabwe ngu-chair person e-Bradford. So kusasa sile business meeting abafuna sihambe ku-diaspora siqale ama-business. But into engani iyangidida ingqondo ukuthi nxa sesiqalisa ama-business le kuthengiswa ngama-bond note, sizazama njani ukuthi sibe le mali owoda abroad. Angikwazi ukuthi lokho kungaba njani. Njona imali yakhona thina sizwisisi nxa singa.
Manje selike lathumela yini imali ekhaya njalo lizwa kuthiwa bayithethe iyini?
Mina ngithumezela ngo-WeRemit. Ukuyithatha kwakhona kuyahlupha, ungayithatha kwezindawo bafuna ithathe ngamabhondi, but u-WeRemit bayithathe njalo ngama-US dollar. Into yikuthi nxa-ke ngoba mina kathesi umfowethu uphathekile weseluphana, nxa bengayithi babehambe abantu labo abasafuni ukuyitshintsha ungabaniki i-US dollars, abafuni ukulitshintsha ngoba bathi kusasa liyale selilule ungaba le-bhondi, ibhondi livuka liwilivali. So sebefuna ukube bethele ama-US dollars, but bengahamba la eluphane kwesinye isikhathi kunzima ukuthi bawatshintshe futhi.
Manje wena ubona ungani icebo kuyini elokuthi abantu bengagcini bedubeka ngakhona lokho okugcina kusenzakala? Zikhona yini ezinye indlela osuke wazibona?
Kanti ingaze ngabuyeli kwimali yeZimbabwe, imali ebonakala ababelayo kudala.
Ya, ungani batsho njalo ukuthi kuzenzakala njalo?
Imali asintshi imali ngoba le bond note le no one umuntu oyazi, ayisho mali umuntu oyaziyo, imali yayo abazenzele yona. But nxa bebuyelile la, nxa i-1:1 million, amanye amazwe ku-pound, amanye amazwe maningi, even i-China nantwana iyani is to nothing kule British sterling. So kona kabathatha imali ebonakalayo, abantu elist bebekwazi, abantu abakwazi ngoba kusasa into yabe i-10 bond, kusasa ibe i-90 bond. So I think we are still shuphela abantu bekhaya, abantu bekhaya bakhathele shu.
Manje njengomunye wabahlala phandle kwelizwe, uthini wena ngomumo okhona lo, ubona ungani uzabuyela yini ekhaya kwelinye ilanga?
Ubuyela siyabuyela ngoba uthi lapha ngilese-Britain okuhlala kuqanda kangaka, sengiluphele sengishiye etembeni. Kuyabe kungayenzi ngoba ukakathesi so ngiyayakha indlelupane, ngiyakha i-4 bedroom telupane, abafowethu bangakhela isiphelile uphahla and then ingaphela bazafaka i-borehole nama-right. Kulokhu zeni ubuyele ekhaya, ngiyabuyela. Ngeke ngahlala lapha kuleli lizwe, ikhaya ngiyabuyela.